Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 9 Ngwenkwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDCT lithi lisahluzisisa isinqumo somthethandaba weConstitutional Court olahle isicelo sokumiswa kokhetho kusalungisiswa udaba lwedelimitation.
Akukho okutheni esingakwenza ngoba udaba lwethu lulahlwe yiConstitutional Court okuyiyo inkundla ephezulu kwazo zonke.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphenduke elizweni izolo elengise izandla evela emkhosini wokugcotshwa kwenkosi uCharles wakweleBhilitane.
Sibonile osomabhizinisi beEngland abanye abavele belamankampani akhona lapha kwelakithi eZimbabwe, labanye abafuna ukubuya uzovula amankampani abo la. Sabona ehlangana lolowa ngumongameli weBritain ubaba uTony Blair.
Ivandla leMRP lisebenzelana lele African People First elakwele South Africa asevumelane lohulumende walelo lizwe ukuthi amadabuka esigabeni semaNdebeleni baphathwe ngesineke kwele South Africa.
Siyananzelela ukuthi isizwe sakomthwakazi sihlukumezekile ekhaya eZimbabwe, bese nakhona lapha ke eSouth Africa siyahlukumezeka, bese kungathi ngabantu abangenalo ikhaya.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane lezokhetho.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Ivandla leMDCT lithi lisahluzisisa isinqumo somthethwandaba weConstitutional Court olahle isicelo sokumiswa kokhetho kusalungisiswa udaba lwedelimitation ukuze libone ukuthi lingathatha nyathelo bani. Umkhokheli webandla leMDCT Mnumzana Douglas Monzora utshele intatheli izindaba izolo eHarare ngemva kokwethulwa kwesinqumo lesi ukuthi bayasisola kakhulu ngoba silozombusazwe wasengezelela esithi abasuze bakhawule imizamo yokuthi ukhetho lwenziwe ngokusemthethweni njalo okumgceke kungela kugqilibezela. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla Mnumzana Witness Dube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Akukho okutheni esingakwenza ngoba udaba lwethu lulahlwe yiConstitutional Court okuyiyo inkundla ephezulu kwazo zonke. So okumele abantu bakwazi njalo bakubona ukuthi besiqondile ukuthi udaba lwethu alulahlwanga ngoba kuthiwa into esikhuluma ngazo ziseceleni kweConstitution. Balahle nje ngalokho esikuthi ngama technicalities, okutsho ukuthi belahla ngezizathu thizeni ezingelane lelo daba kade silulethe emthethandaba, kodwa ezimayelana lokuthi izindaba zomthetho zihanjiswa njani. Njengokuthi bathi bona into kade sizikhuluma ababona ukuthi bona njengomthethandaba ophezulu kule nto abangazikhangelisisa bazihlolisise ezingenza ukuthi bafise ukuthi bangenele ekuwephulweni kwesisekelo sombuso welizwe. Kukati thina siyabatshela ukuthi besibatshela ukuthi akubelanga balinde umthetho uze wephulwe, kumele bavele bakuvikele lokho. Noma upresident bengakayenza ukhetho noma ukhetho belungakayenzakali, bekumele nje bavele bakuvikele ukwephulwa kwamalungelo abantu ngaleyo ndlela.
Manje ngokubona kwenu nxa kuyukuthi ukhetho luzaqhubeka luyenzwe phansi kwe-report yona le i-delimitation kade lifuna ukuthi yesulwe, libona ngani kuzahamba njani? Kulakho yini kuba labanye abazahamba emthethwandaba bekhonona ngempumela ngokubona kwakho?
akula tesizayenza ukhetho siyaya kilo bese vele silungiselela ama candidates ethu sesiqeda lati njengamabandla wonke ikuyiwe khona ekhethweni kodwa siyakubona nje ukuthi zinkobe ezilenhlabathi ezingasoze zidleke kuya abantu belokhu besukuma bevuleka inengi livulekile amehlo namhlanje ngento yenzwe iMDC ukunanzelela ukuthi indaba nxa livelelile lensolo livelele lisukumise noma ukhetho lungakabi khona bazasukumisa abanye singakaye ekhethweni bazasukumisa abanye kuphela ukhetho kuyahlala nje udaba lokhetho lweZimbabwe luludaba olwehlukanisa abantu ukuthi bekungabalula konke lokho ngabe constitutional court ivele yakuqeda ngokuthi kulandelwe umthetho ngendlela akade kumele ulandelwe ngayo.
Lo ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDCT ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike elizweni izolo evela kweleBhilitane emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yalelo lizwe uKing Charles III. Ekusukeni kwakhe, abalandeli bebandla leZANU PF bathi bona uMnangagwa uzathatha leli xesha ukukhulumisana lenkokheli yakwamanye amazwe ukuze ilizwe leZimbabwe lamukelwe njalo ngamazwe womhlaba. Kodwa uMnangagwa ubonakale ehlaliswe emsamo wendlu lapho kade kuhlezi abantu makhaza. Wenelise nje ukukhuluma lo wake waba inhloko kahulumende weleBhilitane umnumzana Tony Blair lonobhala jikelele womanyano weCommonwealth unkosikazi Patricia Scotland. Yena omkhumbuze ukuthi kumele alungisise ezamalungelo kaZulu andivana amukeleke kulinhlanganiso. Sixoxele siphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umongameli wethu ubaba uMnangagwa usuke lapha esiya eBritain ngemva kokunxuswa inkosi uKing Charles III ekugcotsheni kwakhe ubukhosi bakhe. Uhambo lwakhe lusuka lapha ejonge ukuyaba ngomunye walabo ababe bekhona bewitnessa ukugcotshwa kukankosi uCharles III. Akulokunye kodwa ekhona ngale sibonile osomabhizinisi beEngland abanye abavele belamankampani akhona lapha kwelakithi eZimbabwe labanye abafuna ubuya uzovula amankampani abo la sabona ehlangana lolowa ngumongameli weBritain ubaba uTony Blair sabona ehlangana lomama uBaroness uScotland onguye umabhalani jikelele oweCommonwealth konke lokwana ngesilungu babeza bethi ngama side show into abevele elandile ekuyabona ukugcotshwa kukankosi uCharles III yiko phela kodwa kunye lokhu lakho kuhambe ngendlela eyiyo ephambili njalo evele eyiyo esidingisayo njalo okunye okuqakatheke kakhulu ukuthi kumele sibe kwazi ukuthi kona ngemva kwe-land reform ngo-2000 kuzokufika namhlanje so yiminyaka engamashumi amabili lantathu which is 23 besingela budlelwane bona lobo ukuthi kona iBritain ingasinxusa entweni zabo ngoba phela ukugcotshwa kwenkosi ngale kibo yinto eqakatheke kakhulu ngesiko labo so khonokho nje ukuthi kona usiwe kutshengisa kubantu hayi sokuncibilikile sokukhulumeka ngoba iZimbabwe yona ehle yadeclare yathi kona sifuna ukuthi kona singabi ngumuntu ozondala lomunye umuntu lapha elokuzeni emhlabeni kodwa sifuna ubana sizwalane labantu bonke.
Kodwa ngokubona kwakho kuqakatheke okunganani ukuthi ilizwe leZimbabwe lingene kunhlanganiso ezinjengabo Commonwealth njengoba sisazi ukuthi eZimbabwe lisayirodi ja laligqotshwe kunhlanganiso ezifana lazo nezo zalafakelwa lama sanctions kodwa laphumelela lilomnotho oqinileyo. Ungathini wena ngalokho?
Akula into embi ngokuthi iZimbabwe ijoyine inhlanganiso zonalezi enyabo Commonwealth. Njengoba ngingatsho maphambilini, iZimbabwe ihamba ile nkulumo yokuthi kona we want to be friends to all and enemy to none. Ukuthi una sifuna ukuthi una sidlelane nomuntu wonke, singalwi ngitsho la yedwa. So khonokho yikho kwezulu na kube mqoka ke kubana sibe khona enhlanganisweni zalezindaba Commonwealth siphila sonke labanye abantu ndawoni siyakwazi ukubana even singakhangela indaba ye Rhodesia befakela ama sanctions kodwa phela babe yikith and kin kwakungabantu bani baba ngeke bababulala ngoba siyakwazi indlela amakhiwa athandala ngayo labantu babo ungakhangela even nxa utakufuna ukuba lobudlongudlongo babaphanga nje bathatha abantu babo bebanakekele ngoba bona kibo uswela komuntu wani kuphela wabo yikulahlekelwa kakhulu so asonto emangalisayo yikubona even ama sanctions ababewafakelelana kwakulezi ndlela ababekwanisa ukubana bawabhaste ngawo just siyakubona lathi sinje sekhonapha noma besikuma sciences labo abe-Britain labo America sibe siloko sisila ngenxa yokuthi amanye amazwe njengabo China bebeloku besincedisa nangabe baceleni labo Russia yikho okuthunyayelwa Second Republic ikhokhelwa ngubaba uMnangagwa.
Hello ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Ibandla leMRP lisebenzelana lele African People First elakwele South Africa selivumelane lohulumende walelo lizwe ukuthi abadabuka esigabeni seMandebeleni baphathwe ngesineke kwele South Africa. Ibandla leli lithi ibandla leAfrican People First libe lomhlangano izolo lomphathintambo ezenzakala elizweni leSouth Africa umnumzana Aaron Motsoaledi bavumelana ukuba abantu besigaba seMandebeleni abanamapermit asephela kumbe asezaphela umsebenzi kuzamele bayewavuselela kundawo zamakiosk aselungiselelwe ukwenza lomsebenzi. Unobhala jikelele webandla leAfrican People First unkosikazi Julie Pillay Mbutuma uthi uMotsoaledi uveze ukuba abantu bakomthwakazi kuzamele bagcine amareceipts okuvuselela amapermits azasetshenziswa ukuthi bengazabotshwa bengahlangana lamapholisa. Uphile uthi njalo sokuvunyelwana ukuthi abantwana abalabazali abadabuka esigabeni sikamthwakazi abazalelwa kwele South Africa abasebele minyaka elithumi lasithoba minwe mbili 18 kusiya phezulu balelungelo lokuyabhalisa ukuba izizalwane zakwele South Africa ama citizens. Abadabuka esigabeni sikamthwakazi abafuna uncedo bakhuthazwa ukuthi baxhumane loPhile kunombolo ze South Africa ezithi 0742224161. Lezi nombolo lizazithola enkundleni yokuxhumana iFacebook kukhasi lethu leVOA Ndebele. Sixoxele isikhulumeli sebandla leMRP umnumzana Velile Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Siyananzelela ukuthi isizwe sakomthwakazi sihlukumezekile ekhaya eZimbabwe bese nakhona lapha ke eSouth Africa siyahlukumezeka bese kungathi ngabantu abangenalo ikhaya. Kungakho ke phakathi kwehlelo lwethu leInternational Lobbying ukuthi sizwakalise ngodaba lwakomthwakazi siye sahlangana lebandla leAPF eliyilona ke manje esisebenzisana lalo ikakhulu sikhangeleke ngendaba yokuthi kusizwe abantu bakomthwakazi abalapha eSouth Africa ikakhulu ukukhangelwe udaba olokuhlala kwabo lapha oluhlanganisela amaphepha namapermit okuwona ke abangabagunyaza ukuthi bahlale belapha. Njalo ke siqopheke sikhangeleke ukuthi ke kungabi nokuhlukunyezwa kwabo ikakhulu sikhangeleke ngezinye inhlanganiso ezingabe ke zivikela ke ubuzwe kumbe isizwe seSouth Africa kodwa ke indaba yakomthwakazi sizama ukuthi siyilethe ku South African community ukuthi ke ibe special case na mala ngabe kukhona ke okukhangelwayo kodwa ke udaba lokomthwakazi balukhangele ngendlela eshiyeneyo.
Manje khonoko elifuna ukuthi likwenze into esiqalisile na kumbe khona kuyaqala ukukhulunywa phansi ungasitshela nje ngamafeatures ukuthi selikusibanga si.
Yebo kuluhlelo oseluqalile lolo ke uhlelo lolu lwaqala ngokuthi ke kuye kwaba nokukhulumisana iphakathi kwebandla le-APF lapho ibandla le-MRP elahamba layafika ke eThekwini lapho kunama-ofisi ye-APF saba nokuhlala phansi sathatha mhlawumbe 8 hours sixoxisana ngendaba langodaba lwakomthwakazi nokuhlukumezeka kwabantu bakomthwakazi. Kwaseke sasuka ke lapho ke ngokwehlukana ke saqala ukuhlela ke umhlaka 1 May lapho esiye samhlela ke sekunama-stakeholders amaningi ashiyeneyo saluhlela ke lolu hlelo lwaphumelela kweza abantu abaningi bakomthwakazi ababuya bazohlanganyela kulolu suku kwaba ke nomthandazo owaba khona ke wawuphethwe ngubishop Comfort and then ke kwaba nezikhulumeli ama-stakeholders ashiyeneyo kakhulu kwezepolitiki nobukhosi nabo bakhuluma ke obakomthwakazi. Kuza kuba na neminye imihlangano ezaqhubeka isenzeka mhlaka 7 lapho ke SES ahlala lebandla le-APF saxoxisana futhi kabanzi ingenhlupho nangalokhu okukhangelelwe ukuthi ke ma ebandla le-APF lisiyaxoxisana labo zakwabo lapha ke South Africa ke iminyango eshiyeneyo ikakhulu ke ezepolitiki ukuthi ke bahambe bephethe udaba oluthini. So baye baya namhlanje ke mhlaka 8 ukuthi ke baye xoxa ngalolu daba bayile ke eminyango weze Home Affairs bayahlala ke phansi ke nomhlonipheki ophethe Home Affairs uAaron Mtswaledi kwaba nokuxoxisana ngalolu daba bephothula ngodaba lwakomthwakazi.
Zikhona yini ezinye inhlelo ezifanayo lamanye amabandla kumbe inhlanganiso elifuna ukuthi lenze inhlelo ezifanayo
njengepolitical party Mthwakazi Republic Party masikhangeleke ukukhulumisana nezizwe zonke esithi international lobbying sikhangelele ukuthi ke sifinyelele ke bonke kumbe zonke inhlanga kumbe ama organizations angabe ekhona afisa ukuthi alalele ezwe udaba lwethu njenge APF.
Alo ke ngumnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla le MRP ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje ke sikhangele esiphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le Herald lilodaba lokuthi inhlanganiso ethiwa Home Seekers for ED isikhuthaze uhulumende ukuthi abele uzulu wemadolobheni umhlabathi wokwakha izindlu. Iphephandaba le Chronicle lilodaba lokuthi uZulu kasabanjwa ngumthetho ukugqoka ama-mask kodwa umuntu ulelungelo lokuzikhethela ukuthi uyafuna ukugqoka kumbe hatshi. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ndinjani basakazi labalaleli, hayi siyabonga izindaba, hayi ngimzwile uMagalela Mafasibanda ipowerethi yabantu besiNdebele ngabehlisa umoya bebambane bukhithizane. Ya yena umbono omuhle mpela kodwa ichi kuyahlupha ngoba laba abantu uMagalela Mafasibanda baseHarare le bona vele bazitshela ukuthi bona yibo abaphathayo anishabona into yahle yamoshakala kuhambana ngeunithi kuti vele bona yibo abakhokhela yonke inhlanganiso nje ibe bakhokhelayo abangapha emhlubeni wesindebeleni bahlala bengamasekeli unje lawo Magalela Mafu uyakwazi ukuthi vele awusoze ube yisikhulumeli se-TPC uzadlala uyisekeli akuzuye kufa ye kumbe kuze uzuye uyishiye leyo TPC ujoyine elinye ibandla uzamele uyisekela ungaze uyingene kamonzoro ungaze uyingene kabani ezilo yingokhela muntu waseHarare uzahlala kuphela uyisekela. So kanti ungapha emathimbeni ndabona abantu abakhokhelayo yini anti so siyazi ukuthi umbuso uyatshintshwana sesikwende ko-America betshintshana abantu ungena obhaba abantu abamnyama sibone South Africa batshintshana imibuso kanti ngale ke eZimbabwe kokuthi akudinde umhlobo wane wophathayo lo munye umhlobo wawuphathe yini yikho sokukhoza ukuthi abantu bengazwani i-MRP ithi hayi ngolo lathi sizimile sona siziphathe ngabo nabo beziphathe ngabo njengoba bethanda ukuphatha. Siyabonga.
Sanibonani bantu bakithile njani ngezindawo hhayi siyakubona lokho okuzisa ubuhlungu okwenzakale elizweni lakithi.
Hhayi mina ngihlezi ngiyala ngithi iZANU-PF ngeke ilitshintshe ilizwe lakithi, laba baselfish too much, inhliziyo zakuzimbi kakhulu abantu laba. Aso bantu abangalungisa ilizwe leliya ngoba into yonke bafuna ibonele kibo into yonke phela azilihlazo uma ungabe usizwa umntakamgabo lamaplaza angu-21 uthi uyabheka ilizwe ukuthi linjani hayi kuzuzwa ubuhlungu lokho ubuso sibuza ukuthi abantwana bakamnanga kwabona balengaki amaplazi 21 ah lokho kuya yazi ukunyoka yamangaza ngempela inotho ukuthi banotho kungakanani ah kodwa abaliqedeli ilizwe lezimba ah balibulele impela baliqeda dududu liphelile ilizwe lamaphoyisa lamasotsha athunywayo ukuthi ayibulala abantu ahlukumeza abantu balani bona bahamba becela amalift gabala moto bahamba ngenyawo bahamba ngamabhayisikili ubathini bona mabesizwa ukuthi umuntu ongakaze alwimpi ongawazi ukuthi umbhobho uphathwa kanjani lamaplaza ngu-21 bona behamba becela amalift isuku zonke phezu kokuthunywa ukuthi abayebulala abantu phezu kokuthunywa ukuthi abayebopha abantu amaphoyisa lamasotsha la angithi uyabona ivele amaphoyisa lamasotsha azahluphekeza yekufa beprotector abantu abatshontsha imali begcwalisa ezindlini zabo omnangagwa lapho
lichana njani studio lichana njani studio ngicela nike libali lami i-audio yamba yithi kambe suku zonke ndihlala nilokhu engifaki nje ngifuna ukuthi ngigcizelele mayelana ngendaba kamnangagwa yokuthi yena usevela eBritain isevela kuyaphi isevela kuyabenza ama-megadeals kunini ama-megadeals akhulunywa ngawo kusukisela ngena 2017 wagijima ilizwe amazwe wonke akula nto abuyalayo namhla 2023 akula nto abuyelayo yikuzivakatshela nje kuphela
bonani njalo bantu bakithi kini lonke mahlaba kini lonke mahovedi nazi izindaba ke lonke likhuluma ngawo amaplaza athiwa alenzeni kalilawo li konzakini ke mahovedi lonke likhala lithi yeyeyeye bantu bakithi asilwelanga ukuthi omunye kunothi omunye sifuna sonke siphakameni silungiseni izwe lethu njengokuba sayesilile sayesithi kulabo lokuzeni amalokuzeni labo obhushwa kanti lisithi obhushwa bana besebenza labo bebuya bezosithathela bebe ngobhusha sishi bethathe yonke into zibe ngezabo so akelizama iplani siyalibonga
studio 7 linjani esiyaphila ngasonke siyathokoza inyuzeli simayo zinhle kacela abantu babambane ungaxatshani ama-opposition njengaloku bechasisa inkokheli laphana ulwa kawusebenzi lokho kufanele ukuthi sibambane sibe ngabantu abakhuluma zwilinye ngoba singama-opposition siyenze into siqinile ukunqobe singayenze ngathi yizano lefuna ukulwa sende ubulala abantu yenze ngelene kodwa ke ivoti vele nginto efanele ibe khona ngoba izalwe nifuna one party state yefuna ukuthi ngaze kungavota kube one party state yona le esenzwa ngoSmith babethi bakhupha yona kodwa ke bona bafuna yona hayi asibambaneni asibambaneni sekuyiwa khona emavunya abo
linjani linjani ku studio 7 hayi siyajabula ukuzwa indaba ezimnandi emihla ngemihla ngithi qhubekelani phambili lingakhathali ukusinikeza zwane izindaba mina bengithanda ukugcizelela baka studio 7 ukuthi kukhona imbono ebihle kakhulu ebantwini khona lapha but kwesinye isikhathi uthola ukuthi aliyidlali emoyeni imani ngokudlala imbono yabantu ababingelelanayo mani yabo kumbele ivule indawo yabantu ababingelelanayo uthola ukuthi umuntu uzokhuluma nje ebingelela umbingelelo uzibani umbingelelo uzibani umbingelelo uzibani wami kanjani njani lolu hlelo ngolezindaba lube ngolezindaba sizwe imbono yabantu manje kuyavota asifuna ukuzwa imbono yabantu kanjalo nje okhuluma ngomshoza ngokuhlala South Africa ngiyabonga
yebo 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 masema khuluma silapha igama lami khona Somo uma ngasekhaya lupani labantu abona ku 41 ye siyazizwa izindaba zimnandi zivela kubo seven lola ikhulume lakhe ilizwi ufuna livakale phakathi kwamphakathi ye ya kulala undoda lo ovuka kuseni lapha ikhuluma othanda ukwenza igungu yakhe lo hayi ukhuluma iqiniso iqiniso lihle utshona sisithi mashona siwa bantu umbuso ubandezela izanu asikheni izanu asikhipheni izanu bantwana bekhaya bantwana abahle asikheni izanu izanu yefu njalo ngeke ikhokhele abantwana belizwe kungela mali ethengayo abantu bephila kuboleka izimali emalayini boleka behamba bekuba kathi upresident lo mfuna ukubuza kahle kahle kathi yena inhliziyo yakhe injani kahle kahle abantu abahlupheka kangaka abanye bona baswela yona i-2 rand abanye bona baswela yona i-3 rand ukuthi nje hayi yazi ukwehluleka kwabantu bezanu abantu bezanu buyehluleka phumani embusweni siyalicela get out liyehluleka akulamzame luzama yi-1 alilasihawu futhi labantu sengithi ngaphakama le audio izwakale nyabo
kum shalale zimbi indaba madoda lapha empilweni uhluphe esinaloyo ukuthi sonke singabantu esizitshela ukuthi thina abanye abantu bayenzwa uNkulunkulu wabona abanye abantu bayenzwa uNkulunkulu sonke singabantu bakaKristu then kulokuthi kulento eyenzakalayo egcina isiyafaka ukuthi abantu bengazweli bengadlelani begcina bengazwani ngoba mawukhangela omunye umuntu umkhangela njengenyamazana kuba nzima. What I'm talking about, I'm talking about respect to each and every individual, a creature of God, a creature kaNkulunkulu ngiyomuntu wonke kaNkulunkulu uhlonipha ubuntu la ukuzihloniphe ngoba nyezwa nje labantu uzokuthi ubani kodwa mayethethisa umuntu umthethisa ngefoni akamkhangelanga wayungamthi ungayikuye emtshela direct kulokumtshela indirect. So mina into engiyizamayo lapha ngithi bantu bakithi ake sihloniphe umhlaba ugcine ube ngumuntu ozathi noma uzihambele uhambe ungalavalo uhambe ungesabi. Ukuthukana is not politics, that is a radical thing futhi engasoze kuncedise ngalutho. Wena uzifakele isitresi mahara ma ufanele ufuna ukukhuluma ukuthi abantu belizwisise. Don't talk about tribe, lokwana kwadalwa nguNkulunkulu ukuthi abanye abantu omunye umuntu ekhulume lolu limi onongalukhulumiyo omunye la ekhuluma ulimi lolu ongalukhulumiyo kodwa zonke izidala zikabani zikaNkulunkulu. Lapha ngizama ukuthi lani bantwana abancane ma likhuluma ngepolitiki lingakhulume uzozokungena le nhlamba. Inhlamba vele yake yakhani ngoba ayiyakhile ukuthi inhlamba yakho inzondo. Inzondo ma isikhona liyagcina lingasezwananga. Umusa wenkosi uJesu wahlale kini udumo nofefe lobudlelwane omncane uhlale kuze baphakathi ami.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Izikolo zivuliwe okwehlandla lesibili izolo, imbadalo yemfundo sokuyindaba egudwini njengeminyaka yonke ngemva kokukhuphuka kwayo yonke into, njalo lezikolo sezikhethe ukuphawula imbadalo ngemali yakwelemelika ikanti abazali besemukela iholo ngedola leZimbabwe. UBathabile Masuku usiphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
UMnumzana Sibongu Musa Dube olomntwana ofunda ehlala esikolo kumbe iboda uthi izikolo bezifuna kuhlawulwe abantwana bengakangeni emabhasini abathwalayo.
Isikolo kasicacisanga whether kuzaba lama visiting loba kazi ukuba khona, bazasazisa in due course, but ama-fees abefunakala sebidi ngokugcweleyo the US dollar component lale ibhatalwa nge-local currency.
Unkosikazi Judith Ndlovu uthi akula mali yokufundisa abantwana.
Anti-challenge engibe layo ukuthi ama companies baphuzile to pay us now izikolo sezivula so kumele siyenze ama errands wonke ama lines e bank network. Izikolo vela zivume ukuthi umntwana angene ngabhadalanga fees ngapha emsebenzini yabufuneka ngapha ukumele uyenze wonke ama duties okumele owayenzelwe umntwana akwanise ukuhamba esikolo lento zonke ezikwanileyo ngapha inflation ichayile imali yangikhona ukuthi kwane konke vela ikwane.
Omunye njalo umzali uMnumzana Nkosana Marimo uthi kukhanya engani abantwana bakhululekile kancane lonyaka uma kukhanyelwa ubhubhane lweCOVID-19.
Kuyathabisa kakhulu ukuthi amalanga abazawafunda aseyanele sengamalanga apheleleyo ngamahlanu okutsho ukuthi sebezathola imfundo yaneleyo. Hatshi lokho besokusenzakala ukuthi bebethola imfundo esilelayo, njalo silethemba ukuthi ababalisi labo bonke abogatsha lwezemfundo bazakuzinikela ukwenzela ukuthi isizwe sethu siphumelele labantu bethu baphumelele.
Unkosikazi Nomvula Mpofu olabantwana abafunda kobulawayo uthi konke kukhanye kuqhutshwa kahle lonyaka.
Hayi kwabisithemu izikolo zivulwa, hayi zivulwe kuhle sibila zange sibe lodubo and lesikolweni hayi labantwana zange babe lodubo. Ekhona nje kuphela ukuthi kulaba abazali esithe singakabhadali ischool fees besikhunjuza ukuthi please bhadalani ini ischool fees. Hayi bazingele kuhle sibila abantwana esikolweni kulithemu akufananda kwezinye indawo abathi baziqoshe ngelanga lakuqala kuthiwe buyelani abangabhadalanga kodwa athesayi bazingenele sibili kuthi.
Unobhala ogatsha lwezemfundo unkosikazi Dumisang Thabela ngenyanga ephelileyo wakhupha umbiko okhuthaza izikolo ikakhulu lezi ezilabafundi abahlala esikolo ukuba ziqhubeke zinanzelela indlela ezifakiweyo ezokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 kanye lomkhuhlane wohudo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Bathabile. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi asidibaneni kusasa ngasikhathi sinye kumbe abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lingaya ku www.voandebele.com. Olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo ezinye njalo ntambama lamhlanje ngo 7:30.